Adisenda baku VOA Ndebele.
Elingalivuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 20 kuNcwabakazi 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kambe ugatsha olucubungula amacala enkohlakalo olwezak lungaba luhahabela ukubopha umnumzana Robert Mugabe kulandela imizamo yokuvalela umnumzana Phelekezela Mpoko ejele.
Kasesabi thina ukuthi siye court, kodwa besifisa nje ukuthi sibe le security, kube le guarantee ukuthi uyabe esecure.
Abantu abangaziwayo bahlasela imota yenduna uNdiweni osejele, udaba lwakhe lokuthi akhululwe lukhangelelwe ukuthoniswa namhlanje ekuseni.
Ifamily ukuthi ku-traffic record zihamba uMajestic sicela ibelipheni ngaphi. Ngihlela sesifikile ayikhona. Kanti sesithemba ukuthi zathola justice.
Kungaba kwehlule ukutshengisela kwabasola ukonakala komnotho welizwe, kodwa ukukhuphuka kwentengo yempahla akwehluleki ukuqansa.
Sibona ke zonke nje izinto ezisetshenziswa nguZulu, kungaba yikudla, kungaba yi-transport cost, lawo phela amafutha okuhambisa ayakhuphuka.
Kuyanyakazela edolobheni leGweru ngamapholisa lamasotsha kulandela ukuvinjwa kokutshengisela kade kumele kwenziwe libandla le-MDC lamhlanje. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kambe ugatsha olucubungula amacala enkohlakalo olwezak lungaba luhahabela ukubopha umnumzana Robert Mugabe na kulandela imizamo yokuvalela umnumzana Phelekezela Mpoko. Umpoko kaziwa ukuthi ungaphi kulandela ukubaleka akwenzileyo izolo ngemva kokuzwa ukhophe lokuthi bafuna ukumfakela itshefu entilongweni. Umphoko etheswa icala lokukhulula esitokisini isisebenzi sogatsha lwezomigwaqo izinara umnumzana Moses Juma. Yena umphoko wayengumsekeli kamongameli welizwe uthi lokhu wakwenza ethunywe ngumgabe esangumongameli. Ezinye ingcwethi zomthetho zithi umphoko wayemele abe ngumongameli welizwe ngesikhathi umgabe aze asuke esihlalweni. Ibandla leZANU-PF lingakakhethi uMnangagwa ukuthi alikhokhele. Umphoko ke wahlala kweleBotswana ngesikhathi engumeli weZimbabwe kulelo lizwe, njalo yikho abalekela khona ngesikhathi kuhluthunwa intambo zombuso kumongameli Mugabe. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe legqweta likamphoko umnumzana Zibusiso Ncube ochasisa ngokubaleka kukamphoko ngesikhathi sokuthiwa ayezinikeza emapholiseni lugatsha lwezakhe izolo.
Njengokuthembisa kwethu sasifika kune-trade court ku-carpark. Ngithe ma ngiphuma ku-carpark ngase ngilandwa yilaba abanye ama-officers angu-4. Kwathiwa Ncube sekule change of plan, somele umphoko aye e-central police station. Manje kwathi kwaba le-problem ngoba u-client angithi uvele uyesaba ukuthi nawo abantu abafuna ukumbulala. So ngase ngibuza uSindi, Sindi uhamba njani? Sokutheni sokule change of instruction day wangasazwakali uSindi. Kodwa laba abanye abakhe banje ukuthi bona ba-receive ama-instructions from u-boss babo ukuthi kumele aye e-central police station. Ngabe ngithi mina ukusayini warden caution statement akufuni i-police station. In any case, kule police post e-Thredcourt. Wayengasane e-Thredcourt, Sindini court. So yikho kube le challenge khona. U-client uyesaba kakhulu for i-life yakhe. Ukungena e-court kakwesabi. Let me emphasize that one. Thina we are prepared to have a trial. Ngasingaphiwa thina ama-state papers, okunjenge-charge, okunjengema-witness statements, labo-state outline. We are prepared to have a trial. Even kusasa kunje si-ready ukuthi singene senze i-trial. U-client akwesabayo yikubana angaze aphume e-court abe anywhere outside court, abe kuma cells, whether ngama prison cells, kumbe ngama court cells, kumbe ngama police cells, bayamhlaba injection afe.
Selizaqhubekela phambili njani pho njengoba selijamelene lawo amapolisa?
Sengibhalele u-chairperson wezak i-agent letter, sicela ukubana basinike i-trial date. ukuze la ma state papers ukuze siprepare for a trial lokuthi basisamone siye e court simchazele lo chairperson ubana kathi baleki kase sabi thina ukuthi siye e court kodwa besifisa nje ukuthi sibe le security kube le guarantee ukuthi uyabe e secure
khona ukuthi engabotshwa uzahlatshwa ijekiseni ezambulala ukuthatha ngapi khona okumphoko
ukuthi uthatha ngapi ukuthatha ule uthole information kulomuntu omimfomileyo ukuthi kule ndaba enjalo ukuthi kuthwe labo besuka bevela eHarare kuthwe they should come and pick up a bag of potatoes and here is that bag of potatoes so your information angiphe yona uclient your my instructions angiphe wona
lo ke umnumzana Zivusiso Ncube igqwetha lika mnumzana Phelekezela Mphoko ubexoxa icingweni le Studio 7 ekobulawayo. Amagqwetha amela induna yentaba zinduna umnumzana Felix Nhlanhla Yamangwe Ndiweni athi amelele ukuzwa isinqumo somthethwandaba we High Court lamhlanje ekuseni kulandela ukukhwezwa kwawo isicelo sokuphikisa ukufunyanwa kwakhe elecala ngeviki edluleyo kanye lesokuthi akhululwe ngesibambiso sebail kusahluzwa leso sicelo. Omunye wamagqwetha kaNdiweni umnumzana Dumisani Dube uveze ukuba imota kaNdiweni ebichayelwa isihlobo sakhe ihlaselwe yabhidlizwa ngabantu abangaziwayo. Uthi njalo okunye abangakuzwisisiyo ukuthi incwadi zikaNdiweni ezemthethwandaba bezikhiyelwe lapho ebezingatholakali khona lula okulinyathelo elingajwayelekanga. UNdiweni wetheswa icala lokubhidliza impahla yesakhamuzi esigabeni sakhe esibikwa singalandelanga isigwebo sakhe njengenduna. UNdiweni ugwetshelwe ukupika umnyaka olengxenye entilongweni yekhami lapho avalelwe khona lezigilamkhuba. UDube uchasisele usithandekile Mhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
Ngomgqibelo sazamula nje ukuyacela i-record of proceedings. Sazise ukubana alikho liyanda lock and key. Umantshi ongimgqibeleyo abakhulu bathi balithatha i-record balifaka under lock and key. Sizelithola namuhla. So sezilithole namuhla sijimela i-court sayenza i-appeal yethu i-court. I think masifitane kwese sikwenzile.
Nxa usithi ingwalo lezi bezivalelwe ku-lock and key njalo licele ukuthi zibhalwe kuhle zicace. Zithayitshwe zingabhalwa nje ngosiba kujayelekile yini emsebenzini wenu?
Hayi, kwandanga kujayelanga because ligwala ofanti wonke umuntu nje ongabe le-interest engangeni ebhadala imali eluphiwe but hayi kwandanga bathi i-matter of interest because kusukela ngolwesine vele ikhona sokuhlalela amapholisa alindileyo khonapha i-anti-riot police ibelisa about 50.
Isizathu nguye umnumzana Ndiweni kumbe ngokunye okwenzakalayo lokho okunjengokutshengisela okufuna ukwenziwa libandla le-MDC?
Kuqale singene enkundleni ngodaba luka-Chief Ndiweni ngolwesine ngoba even umantshi engakhulumi isigwebo sakhe kwafana singene ekuseni ngolwesihlanu sisangena ngo-3 besamele i-riot police ihambe lindiwe i-riot police.
Kahle kahle isinqumo elithi lisikhangelele ngesani?
Ukuthi ikhitshwe ekamikhizini sisamelele iyaphile ukuba nengene lezakhamizi kuthiwe ifanele zisebenze bezingakaqali ukusebenza sobe siyacela inkundla ukuthi imise isigqibo sayo simelele ukuthi iyayikhodi zathina.
Sikhuluma nje ungaphi njalo ngubani useke wakhuluma laye uphethwe njani?
Usekhama i-prison sike sambona ngomgqibelo la ezirula abanye abambonileyo. Hawu, yizina i-spirit into ayekhangelele ngoba singakayi ekhodwa wabuya usina wazohlela phansi lani ngolwesibili wantshela ukuthi hhayi akabona ukuthi uzathola i-justice imide ngamazwi akhe wathi umantshikana ngumntwana omncane ngiyamunderstanda ngiyamrespecta ngiyamzwela sistenly under lot of pressure angiboni ngomumo okhona elizweni ukuthi engachuse i-justice kuyokuthi echuse ukunakekela abantwana bakhe.
Izihlobo zakhe lazo ziyambona yini njalo uthi uhlezi njani labanye entolongweni? Ufakwe phakathi kwabanye?
Ufakwe phakathi kwabantu but kuleyo sehlaka lesiyenzekileyo umzulu wakho omuthi evela mbona izolo imoto ka-chief ichaye igijimiswe ngabantu bachaya babulala amawindi emoto ichayelwa ngomunye wabazukulu bakhe kade vela okwenzekalayo izakhamizi wafanele zicaza i-comm service zagcina zilala enkantolo ngolwesihlanu so wasezilanda ngomgqibelo kuyazithatha ivele azithathe kogijimise khona ngabantu batshaya imoda
kodwa udaba lolu solukhweziwe lona emapholiseni
umuma ukhona i-west of time nje utshonasireporti emapholiseni kusobala ukuthi kulesinye isandla esiphushayo izinto abantu bethuselwa amagqwethu ethu sele even abantu basebenza ekhoti bethu sele
khona isimo sinjani sise ekhamic prison
akulakudla akulanguba akulampahla ikho ngisithi impilo life iyangena khonaphana nje iyajangela nje lezinye izimoto but akunzima ko
kungehlula ke selikulindeleyo kuyini eliza kwenza
kwehlula esilungi leyo siya e-highcourt sizecela i-bail pending appeal sesamele ukuthi ku-transcribe i-record sizahamba ngumajestic sicela i-bail pending appeal ngehlula sesifikile e-highcourt lapho sethemba ukuthi sizathola i-justice.
Alo ke ngumnumzana Dumisani Dube igqwetha elimela induna indaba zinduna umnumzana Felix Nhlanhla yamangwendiweni ubexoxa ecingweni lo sithandekile mhlanga we Studio 7 ekobulawayo. Inhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi ezCTU ithi uku phela njalo kwamafutha ezimota izolo sokwengeze ubunzima uZulu avela abhekane labo ngoba kuzabangela ukukhuphuka kwentengo yempahla ethiyeneyo ezitolo. Ilitha linye elamafutha ediesel likhwele lisuka ku-$9.27 laya ku-$9.36 kwathi epetulo yaqonga kancane isuka ku-$9.09 yaya ku-$9.12 ilitha linye. Intengo yamafutha ezimota isihlala ikhuphuka maviki wonke. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxelo nobhala jikelele wenhlanganiso yeZCTU umnumzana Jafet Moyo.
Vele sivele sakutsho ekuqaleni ukuthi ngemva kokuba ke sebexazule ibhondi kumbe i-RTGS leyi bayitsho ke ukuthi sebezayifloata ke ku-open market kuza afektha ke intengo yezinto asomafutha ke wodwa ke esiwabona khuphuka. Sibona ke zonke nje izinto ezisetshenziswa nguZulu kungaba yikudla kungaba yi-transport cost lawo phela amafutha ukuhambisa ayakhuphuka. So akusimangalisi kodwa esikunanzelelayo ukuthi iholo ke kalikhuphuki. So siyesabela ke ama-members ethu ukuthi ubuyanga buzayanda phela ezindlini. Sibona ukuthi abantu bazathwala nzima ke ukuthi bakwanise ukuya emsebenzini bakwanise njalo ukuthi iholo labo libaphakamise libaphuchise inyanga. Akusimangalisi ke ukuthi intengo yezinto sibona ke ikhuphuka ngosuku ngosuku.
Ngokukhwela kwentengo mahlayana lokhu Moyo lingathi imuli isidinga imali enganani ukuze yenelise ukuphila ngenyanga esingathi poverty that I'm lying.
Udubo baba ikuthi njengoba ngingatsho ekuqaleni ukuthi imali le esingathi ngamaphepha nxa ngingayiletha okwamanje ngithi imuli elabantu abayisikhombisa kumbe abayisithupha bafuna ke inano elingaka sokungani ngiqamba amanga ngokuthi ngelanga ngelanga i-poverty datum line phela iyakhuphuka ilandela phela i-RTGS le phela engatheki lutho. Izolo ingabe umuntu efuna kumbe singathi imuli likhangele i-5,000 namhlanje imuli efana nayo isifuna i-5,500 kusasa imuli efana nayo iyabe sifuna i-6,000 kuba nzima ke ukuthi singatsho kwamanje ukuthi i-PDL kumbe i-poverty datum line imi ngathi ngokuba phela kayisami iyahamba nsuku zonke ke imali ilandela phela i-parallel market kumbe interbank exchange rate yikho udubo olukhona.
Lo ke umnumzana Japhet Moyo onobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions bekhuluma icingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7 eseHarare. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Amapolisa athi kulabasakhulayo ababili u-Evidence Ncube loMasimba Jemwa ababotshwa eHarare ngemva kokutholakala belenkemba. Kumbiko owethulwe ebulenjini bokuxhumana weTwitter, amapolisa athi ababili laba bagwetshelwe ukuhlala esitokisini okwenyanga ezimbili ngamunye. Iphephandaba leHerald lithi uhulumende weleMelika ulomlandu wokutshotshozela ukutshengisela kwebandla leMDC. Iphephandaba leli lithi lokhu kulandela imfanekiso itshengisa ummeli weMelika eZimbabwe, umnumzana Brian Nichols, esendlini kamsekeli webandla leMDC, umnumzana Job Sikhala eChitungwiza, mhla kuzavuka kulokutshengisela eHarare ngolwesihlanu. Okwamanje ke sesilalela amazwi abalaleli beStudio 7 abawathumele ngeWhatsApp.
Sarbonani kuStudio 7, mina igama lami nguAdolf Shaba. Mina umbono wami ngibona uhulumeni kamnanga kwakukhona akwesabaya, nakho uma abantu betshengisela uyabavimba, okubonisa ukuthi hhayi lama demonstration kukhona imessage ayithwala isakubo. So hhayi, siyabonga abantu beZimbabwe uma bengabambana beyale bephusha besiya phambili, akukhona okuhle okungenzeka ngoba hhayi sokwebonakele bayaphanika, ngoba ngabe abesabi ngabe bavumeli abantu bayenza noma yini abayifisayo. Konke lokuthi bahle bevale izitrada besebenzise namakhodi, ngoba obvious i-judiciary system yaseZimbabwe ivele iphethwe yilaba abakhulu bezanu-PF. Zonke izinqumo eziphumayo zikhitshwa ngeyi-favoritism, ngoba sikho isinqumo isinqumo esiqakatheke kakhulu ezweni esake sawinwa ngabanye abantu ngaphandle kwalaba abantu bezanu-PF. Siyabonga, kodwa ngoba njengoba sokunje tshengisa ukuthi ikhona indlela eyaphambili.
Linjani lonke basakazi weStudio 7, siyalibingelela ngomusala ngothando. Siyathemba ukuthi lonke liphilile ngezindawo ngezindawo. Inkosi belani. Igama lami nginomaZulu, kodwa sokuzoba nzima ngoba lathi sizwesaba ukuveza amagama ethu, ngoba into esizenzakala eZimbabwe sisathembisa. Kumanje abantu bayafa, bayashaywa, bayalimala ngenxa yeqiniso kuphela. Akufanelanga bekhali ukuthi bayalamba abantwana bakaNkulunkulu uma bezama ukuthi belwelilizwe. Kuba inkinga, asazi ukuthi amapolisa wona indlela ashaya ngawo abantu, wona abona kanjani ngelizwe lakithi, because hhayi abantu basenkingeni kakhulu. Sesiyosaba vele kakhulu, ngoba hhayi iZimbabwe sesibonile ukuthi umuntu uyalifela iqiniso mpela, ayilahlwa ngenxa yeqiniso, because kubi isimo sibi, isimo somnotho sibi, akulani. But abantu bajayela ukuthi wayi bekhuluma ngaleyona or bezama ukuthi bezama ukulungisa ilizwe lethu. Abantu be-MDC abayeke azama ukuyeka le nto, cause bazophela okusalayo. Vele ngeke beze bewine, ngeke beze bathole ama-right eZimbabwe, okusalayo kuzophela abantu. Lapha sesicabangela abantu, cause uyabona into eyenzakale laphayana, lanxa beveza kunyuzi iyadabukisa. Asazi ukuthi kophetha ngani.
Salibonani Studio 7, mina igama ngu-Adrian Phiri, ngikhuluma ngisewange. Hhayi, siyabonga kakhulu ngendaba elisipha zona kakhulu, sithi ngabe liyaqhubeka lisiya phambili lisinikeza indaba zeqiniso, ngoba sesidiniwe eZimbabwe nale igovernment ekhona ehlala esipha indaba zamanga nsuku zonke. Hhayi, ngiyabonga kakhulu.
Sanibonani sizwe sikamthokazi, niyaphila, niyaphila lani basakazi abahle. Ngithanda ukudlulisa lokhu nami okusenhliziyweni yami ngesimo sasekhaya okwenzakala eZimbabwe. Nami ngendlela engibona ngakhona sokuyisikhathi sokuthi ngabe i-United Nations iyangenela, ngoba abantu bancindezelwa okusegcekeni. benjalo nohulumende okhona akakhuluma iqiniso. Amapolisa achaya abantu, alimaza abantu, kodwa bona bathi khona bayavimba ukuthi kuzaba lodlame. Abantu abalodlame yiwo amapolisa ahlukumeza abantu. Kungabe United Nation iyangenela ngoba isadika yila engakwenza, ngoba kuyimpilo yesadika vele. Uma bebona kusenzeka kanje bayajabula, ngoba bona befuna ukuthi behlale bephethe. Isadiki umkhuba wakhona yabunjelwa khona ukuthi vele ihlukumeze abantu. Bonke uhulumende bana babakhona la e-Afrika bayahlukumeza abantu. So ma abantu bechaya, so babona umnangagwa esenza izinto ezi-right. Ngabe yasiza United Nation le internationally ingenele, ngoba abantu beZimbabwe sebethwele nzima. Ngabe bayakhululwa nje bezikhethele upresident wabo abamfunayo. Lapha ukuhlukunyezwa sokukhulu kakhulu. La ngapha abantu abahlala emazweni esakhelane lawo leZimbabwe njengeSouth Africa, abantu bayahlukunyezwa. Manje asakwazi ukuthi manje abantu sokumele bayephi. Kunjalo nje sihleli eSouth Africa, sihleli ngoba ekhaya sihlukunyezwa. Manje asazi ukuthi abantu sokufanele bayephi. Mangabe neSouth Africa ikhanyayo la ibheda kangaka ukuthi sefuna ukuxosha abantu, siyamangala ukuthi abantu sokumele baqonde kuliphi ilizwe pho.
Salibonani njani? Okhulumayo umkhokheli Moyo. Bendithanda ukusola kakhulu ukuthi ama-politicians akuthanda ukufaka abantu, ngathi kumbe ngithi abalandeli empini zabo zokukhokhela-ke ukufuna ukukhokhela ilizwe, kumbe ngakubeka kanjalo. Kodwa-ke ngisithi thina abantu asifundeni nato ukuthi sihluzisise before siyenze lokhu kwenzakalayo. Cause uma-ke usuyatholakala soshayiwe, solimele, kunje izibhedlela zingekho kahle, ulimalele into ongasoze ukhompasethwe khona ukuthi hhayi upastiphethile laphana wasiza kwathi. Kuyazakala-ke noba ungazuyenzeni, ayikho into ezoyenziwa. Lomazi udoyide ukuthi kumbe ipetroli ini ini, ayikho into esiyenzakele, ayikho into esizoyenza.
Lawo-ke bekungamazwi abalaleli bethu. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu, eliwathumela nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ipolisa elimhlophe uDaniel Pantelo owakhama onsundu u-Eric Gana ngengalo waze wafa, liqotshiwe emsebenzini izolo ngemva kweminyaka emihlanu kwenzakale lesi sehlakalo. UGana wayezithengisela igwayi, walandwa ngamapholisa amahlanu. UPantelio wamdumela, wamkhama, wazwakala esithi angisaphefumuli, kodwa uPaleo wala elokhu emklinya waze wafa. Isehlakalo lesi ngesinye esachiya elemelika lizibuza ngokwanda kwenani labensundu ababulawa ngamapholisa amhlophe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika, umnumzana Raphael Mthombeni.
Udaba lolu luyakhathaza sibili lolu mfowethu, ngokulubona kwami kuyakhanya ukuthi ubandlululo lukhona sibili phakathi kwesizwe lesi lapha. Nangokubona kwami lukhona sibili, ngoba undoda lowu awukhangele ngathi bamncengancenga, bambhebhisi, bamgcinagcina engxenye zelele zikhanisa ukuthi aretire khonaphana, sebemnyekela ngemva kweminyaka emihlanu. Ngibona ngathi akulungani.
Ye, kodwa nxa sikhangele lona udaba lokubana abensundu bakhanya bathwaliswe nzima ngamapholisa amhlophe, kungakuliqiniso yini kumbe abensundu labo bayawona kakhulu?
Hayi, akulamuntu ongoniyo, bonke abantu bayona. Ungakhangela enxa esithi ukhangele bona ababulala abantu kakhulu ngembhobho, ungakhangela kayisibobamnyama. Kodwa umuntu okhona ngavele kuphela abulala abantu kuphela, uzazo sokuthiwa hayi ingqondo zakhe kazithathi, kungathi uyagula umkhuhlane wengqondo. Kodwa ngapha ngakithi ebantwini abamnyama akulanto enjengayona le. Abantu bangakhona bangabotshwa, aba asiphiwa ithuba eza ukuhlutshunwe kona kumbe vele uhlube into omuko omubi sibilo kona ikho ngathi ukukhanya ngathi kubandululo khona khona
manje wena njengomuntu osukhulele lapha ulabantwana abondlayo belapha ubafundisana ukuthi bengangene engozini ezinjengazona lezi esizibonayo zisenziwa ngamapolice
vele ngisembatshele nje ukuthi vele ungakhohlwa ngitolangelanga elilodwa ukuthi isikhumba sakho simnyama ungavele bakumise ungavele ungahambi futhi 2 meters ukuthi ulokhu drive ziyahambi uhlume uqhume ungazowenza okunye khonapho ngoba anything kuvele kunyikinyeka nje kuphela kungaba luhlamba lokho ngiyabafundisa siyabafundisa kwesinye isikhathi siyasimiswe sisonke lami begade lami imota bakhangele ukuthi mina ngenzani njengomuntu omdala ngihle ngichume ngihle ngilale phansi ngithi yakho
manje zona indawo zikhona yini ongathi hayi lezi vele yizo ezingani umuntu onsundu kumele bangaphambanisi singathi kuthina umbe kudlula ilayithi elibomvu lokunye okunjalo zikhona yini ezinye indawo ozwa khona ungathi kungcono
hayi emgwaqweni nxa udriver ikakhulu yizo esingathi siyakhathaza ukuthi ngabe abantu baba speed kakhulu ngoba bathiya khonapho kuspeed besokusithi leyo zezinye indawo lezi bese bezethiya lapha ezintweni lezi ezidakisayo lezi kodwa-ke lezo-ke thina singcono ngoba siyasazibalekela kodwa-ke mbona ngathi bababamba kakhulu khonapho entweni ezidakisayo ispeed lezinto zokulwa lokho okuncinyane nje okungasizi lutho
Alo-ke umnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika.
Says she really grew up poor like me. Don't believe in nothing but the Almighty. Just a little jeans and a pure whitey. She never dreamed forever be nobody wifey. Yeah. She wanna be not pretty, but your heart is a mess. Play you like a villain, cause she caught in a way. Tonight, I am walking away. 9 to 5, mine and I grind, yeah, yeah. Tonight, I might fall in love. Depending on how you hold me. I'm glad that I'm calming down. Let no one come control me. Keep dancing and call it love. She fights it by falling slowly. If ever you are in doubt, remember what mama told me. Brown skin girl, your skin just like pearls. Your back against the world. I never tried you for anybody else. A brown skin girl, your skin just like pearls. The best thing in all the world. I never trade you for anybody else.
Pose like a trophy when Naomi's walking. She need an Oscar for that pretty dark skin. Pretty like Lupita when the camera's closing. Drip broke the levy when my Kelly's rolling.
I think tonight she might break her brace. Melanin too dark to throw her shade.
She minds her business and winds her ways.
More like 24K.
Okay. Tonight I might fall in love. Depending on how you hold me, I'm glad that I'm calming down. Can't let no one come control me. Keep dancing and call it love. She fighting but falling slowly. If ever you are in doubt, remember what mama told me. Brown skin girl, your skin just like pearls. You're back against the world. I never tried you for anybody else. Brown skin girl,
your skin just like pearls. Brown skin girl, ingoma ka Beyonce ebambane labanye abahlabeleli abavela kuzwekazi le-Afrika. Besigqibela-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama ngu-Chris Gande, asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa.